Lokhu kuza ngemva kokuphuma kogwalondaba olusayinwe ngunkosikazi Mjuru oluchaza afuna ukwenzela uZulu lanxa engacaci ukuba sekuyindlela yokungena enkundleni yezombusazwe ukuphikisana lomongameli Robert Mugabe na Lubahachi kulungiselelwa ukhetho luka-2018. Umkhokeli wenhlanganiso esanda kubunjwa ekhankasela ukuthuthukiswa kwezigaba zemaphandleni ye-Growth Age Development Program, umnumzana Zisunko Ndlovu, uthi akukho kubi ngokuveza izifiso zakhe umuntu njengalokho osekwenziwe ngunkosikazi Mjuru kugwalo lwakhe oluphume kumaphephandaba abalisa ele News Day lele Daily News lamhlanje.
Ukakhangela imanifesto efakiweyo ile signature sakhe kutsho ukuthi sekhona la, kodwa isikhathi sonke ubekhona, kodwa ube labantu akade benjani, akade bemsebenzela. Siyamangala o siyathaba o asazi, kodwa into abantu beZimbabwe babeyazi ukuthi no uMjuru ukhona, uMjuru khona angabuya lakho ebantwini beZimbabwe. And asonto embi kuye njengomuntu ozompolitiko, asonto embi kulabo abahamba laye because ngabantu abazwisisa lokho abuya lakho. Simfisela indlala.
Okudingwa nguZulu uNdlovuthi ngumuntu ozaphathisa isizwe sikhululwe kulobu bunzima esibhekane labo kungelani ukuba lowo muntu uvela kuliphi ibandla lezombusazwe.
Abantu beZimbabwe njengokutshe ngutshiloyo abafuni ukutshelwa, bafuna ukuboniswa. Kukhona into abangalazi abafuna ukuba lazo. Kunzima kakhulu ukuthi sizwe ukuthi uMjuru uyakwanisa ukusitshintshela izinto yena obekhona for iminyaka eminingi. Sisola iZNPF, sisola laye. So okwakathesi thina njengabantu sesiphambene ingqondo sisingasakwazi ukuthi ikuyini azakuletha okuthini ngalokho. Wayencishwa yini ithuba lokuthi eyenza ayefanele kwenze ngesikhathi ekuZNPF. So lathi sisamelele ukuthi sifone ukuthi ikuyina lakho.
Okusekelwe ngumnumzana Lizwe Maseko waseHatfield othi laye akaboni okubi ngenyathelo elithethwe ngunkosikazi Mjuru.
Lapho ngeke sagijimela ukuthi sithi ukuthi ngaletha okutsha o mhlawumbe yayelokhu ephindelele kade okuvele kukhona kusukela lapho esathola khona i-independence yethu. Mhlawumbe nxa engaqala phi singathi ithuba lokuthi abonise lokhu akwanisa ukuthi awenze. Laye ngumuntu mhlawumbe ulengqondo ezihlukeneyo lo mongameli esilayo ngalesi sikhathi. Asinikeze lokhu asithembisa khona, atsho ukuthi abe njengabanye ababesithembisa okuthiyeniyo bese besinika okunye okuhlukeneyo.
Lanxa engazange alandule loba ukuvuma ukuthi lolo gwalondaba luvelele ngakuye, yehlule imizamo yokukhulumisana lowake waba ngumsekeli kamongameli lo esithi wavele wakubeka sobala ukuba akafuni ukukhulumisana lentathelo zindaba, kodwa ugwalo lwakhe lwemanifesto uluse kwabezindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.